Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngomgqibelo mhlaka 8 kuNkwenkwezi 2021, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Wayengumabhalane wakuqala umsundi wekhansile yakobulawayo umnumzana Michael Nkanyiso Ndubiwa ubekiwe namhla emathuneni eLady Stanley Cemetery kuleli dolobho kulandela ukubhubha kwakhe ekuqaleni kwayo nale iviki.
Njengoba ubona abantu buningi utshengisa ukuthi ona undiwoyo bengumuntu wabantu, bengumuntu wabantu njelo iBulawayo imi nje ngenxa yakhe. Yes. Ikubona kuhlangene amabandla wonke abantu abavela from all walks of life. Ujuto ayiphila labantu.
Uhlupho lokusilela kwamabhasi lamakhombi lulokhe lusidla ubhedi ngokobulawayo.
Abantu abaningi bebethola imisebenzi emakhombini bekuphileka ngoba bebedobha khonokho okuncane ukuthi baye kudla nabantwana. Njalo abanye baphuma emsebenzini bathenga lawo makhombi, abanye bayaboleka izibali emabhanga, bayaboleka izimali endaweni ezithile bethenga lawo makhombi. Khathesi nxa sokuthiwa angasebenzi.
Kulandela ukusayinwa komthetho we-Constitutional Amendment Bill No. 2 izolo ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi uqalise ukusebenza. Amanye amagqwetha kanye lenhlanganiso yezilwela ilungelo loluntu bathi balubhekise emthethwandaba lapho abazaphikisa lolu daba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Wayengumabhalane wakuqala umsundi wekhansile yakobulawayo uDokotela Michael Nkanyiso Ndubiwa ubekiwe namhla emathuneni eLady Stanley Cemetery kulelo dolobho ngemva kwenkonzo yokumvalelisa eqhutshelwe e-Amphitheatre Centenary Park ekuseni. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Abakade besemngcwabeni kadokotela Ndubiwa bamncume besithi ube yindoda emadodeni njalo uliqhawe elingadingwayo ngomsebenzi awenzela ilizwe. Bonke abaphiwe ithuba lokwethula amazwi enduduzo lokumvalelisa bathe ubesebenza gadalala njalo elobuqotho. Umphathintambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube uchaze uMuyi njengomuntu owasungula inhlelo eziningi zentuthuko ezilokhe zisebenza njalo eziyizo ezipha leli dolobho isithunzi. Umkhokheli webandla lezaphu umnumzana Isaac Mabuka uthe idolobho lilahlekelwe.
Hayi, sibhujelwe sibili. Njengoba ubona abantu buningi utshengisa ukuthi ona bengumuntu wabantu. Yes. Bengumuntu wabantu njelo iBulawayo imi nje ngenxa yakhe. Yes. Ikubona kuhlangene amabandla wonke abantu abavela from all walks of life. Ujuto ayiphila labantu.
Ukomishina Jafet Ndabeni Ncube owayengumeya wedolobho lakobulawayo uthe ilizwe lilahlekelwe yindoda eyayisazi abantu lomsebenzi.
Silahlekelwe sibisibili yindoda umuntu.
Sizacela bakithi ukuthi
singasazi abantu esazi umsebenzi elembeko elomcijo. Silahlekelwe sibisibili nguNdubiwa wasebenza kwaza abantu wayesazi abantu labantu bemazi. Yikho lo msebenzi wakubumhle kangako.
Omunye njalo owayengumeya waleli dolobho umnumzana Patrick Thabamoyo uthe balusizi ngokulahlekelwa indoda eyayisebenzela ubulawayo ngothando.
Lusizi kakhulu, into ebuhlungu kakhulu ngokuba indoda eyayisebenza isebenzela ubulawayo ngothando.
Umnumzana Mofati Ndlovu owayengumabhalane wekhansili yakobulawayo uthe ngakho ongenelisa ukufeza okwenziwa nguMuyi.
Ubaba uNdiwa Ndubiwa njengoba lizwile imisebenzi yakhe iyamangalisa. Angikholwa ukuthi ukhona oza kwenza imisebenzi yenziwe ngubaba uNdubiwa. ngakho ke usedlule uNdubiwa kungathi laba bamlandelayo bangalandela babe lezi babe bezile umsebenzi kaNdubiwa babe bafunde ukuba leli dorobho beli banja njani belisebenza njani banengabantu abazuze abalenzuzo ngomsebenzi kaNdubiwa lami ngomunye engafunda kakhulu ngisebenza loNdubiwa nanti iqhawe selihambe uhambile uNdubiwa kodwa bokuyisikhathi sakhe.
Indodana kamuyi uHorace Ndubiwa uchaze ukuba uyise ubeqotho ekuphileni kwakhe lemuli njalo balahlekelwe. Uthe ubephethe umkhuhlane wezinso oyiwo omthetheyo esesibhedlela seMathaday Hospital ngolwesibili. Umuyi wayengonsundu wakuqala ukuba ngumabhalane jikelele kuzwekazi le-Afrika. Uchiye ikhosikazi lakhe uLydia, abantwana abane, abazukulu abayisificaminwe mibili lezizukulwane eziyisithupha. Uzelwe ngo-1934 eCezwane njalo abazali bakhe kwakungumkhanyiso lodumile. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo e-Amphitheatre ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kulandela ukusayinwa komthetho we-Constitutional Amendment Bill No. 2 izolo ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi uqalise ukusebenza. Amanye amagqwetha kanye lenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu bathi balubhekise emthethwandaba lapho abazaphikisa lolu daba. Igqwetha lakobulawayo uMnumzana Ngqobani Sithole ngomunye osowaphikisa umthetho lo emthethwandaba, njalo ezinye inhlanganiso ezizimeleyo labanye abameli bathi bazathatha inyathelo elifanayo ngoba ulongcindezelo ikakhulu olokuthi umongameli usengazikhethela abehluli. Kodwa abawuvotelayo lo mthetho edalela eParliament lele Senate bathi ulempawu ezibalulekileyo ezivalisa ukuthi abesifazana bephiwe amathuba alinganayo labesilisa kulawo amadale, njalo labatsha bengene lula. Inhlanganiso ezizimeleyo bezithe gwaqa izolo kobulawayo zicubungula udaba lokusilela kwamabhasi lemitshova kuleli dolobho ngoba abangabhalisanga kwinkampani yezubco bephanjulwa emgwaqweni ngamapholisa. Lokhu kulandela umhlangano osanda ukuqhutshwa ngabahlali bakobulawayo obuqoqwe inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, lapho abavumelane ukuthi bazalobela uhulumende kanye lecouncil yaleli dolobho incwadi ekhalaza ukuthi kuvunyelwe abanye abakubhizinisi yokuthwala abantu ukuthi besebenze. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi usanda ukwethula umbiko echasisa ukuthi baphambula izimoto ezisebenza ngokungekho emthethweni kanye lamakhombi lamabhasi athwala abantu wona engabhalisanga kunkampani yezukho, njengalokho okwanqunywa nguhulumende emizameni yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa losomabhizimusi uMnumzana Bednico Bebe, isiphathamandla senhlanganiso ye-Motor Industry Association of Zimbabwe.
Kakula sizathu sokuthi sisole amapholisa ngoba benza umsebenzi abawuthunywe nguhulumende wezano. Uhulumende wezano nguye owehlulekileyo ngoba utholeke kulamabhasi ezubuko okwakuthiwa yi-ROC ngesikhathi samagiwa akade sebenza umsebenzi oncomeka kakhulu. Babhidlizile ke lawo mabhasi behluleka ukuwalondoloza, behluleka ukuthenga amatsha. Njalo ngesikhathi samakhiwa bekule competition ngoba kwakulama zimota ezincane ezazivunyelwa ukuthi zithwale abantu, njalo zazivunyelwa ngendlela eyayihlelwe nguhulumende. Uhulumende ofanayo ufike wangezelela ke wafaka lamakhombi. Emakhombini lapha uzakhumbula sithandekela izimuli eziningi beziphila ngezimali zamakhombi. Abantu abaningi bebethola imisebenzi emakhombini. Bekuphileka ngoba bebedobha konoko okuncane ukuthi baye kudlala abantwana. Njalo abanye baphuma emsebenzini bathenga lawo makhombi, abanye bayaboleka izibali emabhanga, bayaboleka izimali endaweni ezijene bethenga lawo makhombi. Khathesi nxa sokuthiwa angasebenzi kodwa uthi uyakhangela abantu nxa sebemelele lo zupho bayatshayisa abantwana babantu batshayise abazali ngo-5 kodwa bazazi bayafika endlini ngama-9-10 ngenxa yokuthi bonabo zupho kuthiwa ngozupho abathwala abantu kabenelisi ukuthwala abantu kodwa isikutshoyo ukuthi hayi kuzaphela ngoba okungapheliyo kuyahlola.
Kuyini okufanele uhulumende akwenze ukuxazulula lolu daba ngoba abanye bayakhonona ukuthi inkampani yezupho isilalokho okuthiwa ngesiNgisi yi-monopoly ukuthi kube yiyo yodwa evunyelwa ukusebenza ngalesi sikhathi se-COVID-19.
Okwenzakalayo ke ukuthi ke uhulumende kufanele aqinise imithetho yokuthi abantu balandele i-COVID-19. Enze lokho okuthiwa ngama-educational programs ngoba abanye balokungazwisisi ke okwenzakalayo ke COVID-19 njalo ngokungazwisisi bakhanye engani bayadelela ngoba lakho phela ungakhangela konoko ukuvala amabhasi esithi uzupho nguye oncedisa ukuthi kuvikelwe ke umkhuhlane we-COVID-19. Ngibona ngani mina ke kuwesi ngoba abantu bengakangeni phakathi kwebhasi ufica beminyene bezindwendwe ezinde kakhulu. Nxa ibhasi ifika ufice njalo beminyana bengena phakathi kwebhasi. So angiboni ukuthi ngokuthi ke amabhasi abe ngawe zupho kuphela kuyancedisa ukuthi kuliwe lo mkhuhlane lo we-COVID-19. Uhulumende okufana kwenzeka ukuthi akakhumbule ukuthi ukubulala abantu nge-COVID-19 lokubabulala ngokuthi abalambise ngoba sekhipheke lokho akade bethola ngakho okokuthi baphile kuyafanana nje xathu. So kutshengisa ukuthi nguhulumende onganakiyo abantu, uhulumende ongalandaba lokudubeka kwabantu, uhulumende ongalandaba lokuthi izimuli zilala zidlene ziphila ngani ngoba abaningi bebephila ngazo zona izimoto kuthiwa zingahamba emgwaqweni zithwala abantu.
Lo ngusomabhizimusi umnumzana Bednico Bebe oyisiphathamandla senhlanganiso yeMotor Industry Association of Zimbabwe. Izakhamizi zedinde phansi kwenduna uchifu Nakatambe zithi zihlalele evalweni ngoba zingaziwe ukuthi inkampani yamaChina eBainfa Investments ebikwa yaphiwa imvumo nguhulumende okwemba kulindawo iyaphenduka kumbe hayi. Inkampani le yayisifake itende kulindawo ekhomba ukuthi isiqalisa ukusebenza kodwa izakhamizi zakhonona zisithi isiphetho ukuthi zikhutshwe kulindawo. Lokho kungavunyelwa ukuqhubeka. Esinye isakhamuzi sabotshwa njalo sasiwa imthethwandaba kulandela lolu daba. Umphathintambo obona ngezokwenjiwa kwemigodi umnumzana Winston Chitando ubikwa wenqaba ukuhlangana lezakhamizi ukuze azichasisele ngalolu daba. Ukuze sizwe okunengi okwenzakalayo sixoxele siphathamandla se-MDC Alliance umnumzana Daniel Molokela omela iHwange Central edalele iPhalamende obixhasana lezakhamizi kulolu daba.
AmaChina babuya last month bayenza i-exploration endaweni enye. Sahamba sabatshela ukuthi ni asila kujabula ngendaba leyo. Bayenza khonapha bayenza khona basebesuka but kumele bayenze indawo eziningi bekhange behlolisise ukuthi kungaba le coal abangayo sina sebesenza umgubuvula umgodi ngayo. Okwamanje kuthiwa bekho amaChina kodwa izakhamizi lokho ezilokukhonona ngendaba leyi lokho ezifisa ukuthi indaba leyi kayikhange lisise kakutsha.
Yona inkampani ebikwa ifuna ukwemba kulesi sigaba ilokhu isebenza yini njalo izivikela ngokuthini nxa likhulumisana la.
Okwamanje ikhampani le isisukile edinde asikwazi ukuthi iyaphenduka nini. Lingakhohlwa balaleli ukuthini ilelungelo lokuqhubekela phambili nomsebenzi lowo ngoba ile presidential special grant to explore i-coal eHwange. So iyasekelwa ngumthetho weZimbabwe kodwa thina njengezakhamizi zaseHwange sithi sicela ukuthi kube lokuhlala phansi sizame ukukhulumisana umsebenzi lo ongakaqhubeli phambili. So asikwazi ukuthi amaChina lawa baphe luganini kodwa okwamanje abasekho edinde.
Lo umnumzana Daniel Molokele isiphathamandla sebandla le MDC Alliance emela iHwange Central edale lePhalamende. Abazali emaphandleni sebeveze ukudana okukhulu ngempumela yemhloliso yezinga lika form 4 e-O level ngoba bekhala ngekusasa yabantwa babo abangaphumelelanga ezifundweni. O Albert Ncube usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Ugatsha lemihloliso lezimseke lubeke ukuthi impumela emhloliso o-level yanyakenye yehlile ngesilinganiso esifika phose isikhombisa ekhulwini 6.8%. Ugatsha lolu luthi lokhu kubangelwe ukuphazamiseka kwezemfundo ngesikhathi sokuvalwa kwelizwe ngenjongo yokwenqabela kumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Phakathi kwabafundi abedlula inkulungwane ezilikhulu lamatshumi ayisishiyagalombili 184,249, inani labaphumelele kwizifundo eziphezu kwezinhlanu baphezu kwenkulungwane ezingamatshumi amane lanhlanu 45,644. Iningi labafundi abangaphumelanga ngabasezikolo zemaphandleni. Umnumzana Credo Mpiro oyisakhamuzi Matobo uthi akumangalisi ukwehluleka kwabafundi laba ngoba uhulumende engaqakathekisi ezemfundo.
Akula ma-results lapho esingakhuluma ukuthi abantwana babhasile 0, 10%, 20%. Kusasa labantwana, ayikusasa labantwana alikho. Alikho okwamandla, abantwana bafunda 2 days. Abafundi bamva bemakisa kuphela ukuthi bakhona. Akufundwe ezikolo, hhayi, akula kusasa elihlela abantwana. As long as ungaphansi kwalo uhulumende lo khona lo we-new dispensation, hhayi, hhayi, lo ngani walanda uzobulala imfundo yabantwana, akula nto ekhona la.
Umnomzana Agent Moyo ongumqondisi wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ezansi emandebeleni uthi ukwehluleka kwabafundi bemaphandleni ukuqhuba izifundo zebulenjini ngesikhathi sokuvalwa kwelizwe kudala ukungaphumeleli kwabo ezifundweni.
Amadlasi alonyaka abiphansi kakhulu ngoba abantwana babhala imihloliso bengazange belungiselele. We are saying now education is not for all, it's for the rich. Laba aba izinoti zazikwanisa ukuhambisa abantwana kuma-online lessons lokubhadala ama-extra lessons. So abadala bemakhaya abalayo leyo mali.
Ukansela kawa 13 eGaranyemba umnumzana Miklas Ndlovu laye uthi yadanisa impumela yemhloliso ye-O-level yalonyaka.
Impumela yalomnyaka imbokunye okumangalisayo. Akulabuhle kuyadanisa nje kwenza wehlise lenyembezi. Akulanto enhle sibili impumela yabembi kakhulu. Nxa sikhangela sibili imbangela, lonalolu bhubhane olube khona yilo lwenze impumela yehla. Kunjalo nje singakhohlwa ukuthi laba balisi labo khona lokhana ukungafundisi kwabo bekhonona ngezimali kwenze sibili imfundo yabantu abethu yehla kakhulu ngoba bebevele bengafundi.
Kuthi njalo kusasa ilizwe leZimbabwe iluvilibana ngoba abafundi abangaphumelelanga bengaba izephulamthetho ongadala ukuthi kungabi le ntuthuko elizweni.
I-human resource engabantu abethu ivele iwele egodini elinzima emgodini ongelamkhawulo. So ngibone engazani empilweni yabo yonke sibili abantu abethu sekukreatwe nje abantu abangelala msebenzi okhanya kusasa yaleli lizwe ngenxa yokungabhasi kwabo lokuswela imfundo izaba semnyameni. Ngikhangelele nje ukuthi kuzaba lobugebengu obukhulu ngayo nale impumelelo eyenzakeleyo yabana laba abantwana abangazange benze kuhle okwabo sebezakhangela imigude bakhangele nje wonke le msebenzi yona le mibi.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Dawungana Ndoro uthi ukuvalwa kwelizwe kwe-lockdown yikho kudala ukuthi iningi labafundi lingaphumeleli ezifundweni. Uthi ugatsha lwezemfundo luzaphuma la maqhinga okufundisa ukuze abafundi bengasaleli emuva ezifundweni zabo ngalesi sikhathi sobhubhano lwe-COVID-19. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda. No abet ngube
ukachalwe zempila kahle luthi abantu asebehlaselwe yicoronavirus selokho yaqhamukayo kuqaleni komnyaka odluleyo sebesedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu lasishiya ngalombili 38,403 njalo igcikwane leli selibulele abedlula inkulungwane lengxenye yalo 1,576 asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu amahlanu 500,422 lokhu kulandela ukuhlaselwa kwabahlanu yileli gcikwane izolo kanye lokubhubha kwabahlanu. Ngelilitshiyo kwesikhatshana ezandleni zikaChris Gande we-Studio 7.
lingali tshona njani izulu kandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Abel Khumalo sixoxa ke ngodaba lwenkosi yakwaZulu kwele South Africa
zwamwa ukuqala ungasela ukuthi ukubhubha kukaMadlamini wayenguye owayeseyinkosi abanye bathandabuza ukuthi kungakwenzakala ngemvelo na kumbe kulesandla somuntu
yebo Chris ngiyabonga ukungena ehlelweni ukubhubha kamama Madlamini ingathi kwaba nesandla ngokuzwa kwethu singazi isiqiniseko ukuthi isiqiniseko esingakanani but bathi kungathi kwaba nesandla ngoba ngathi kunombango wobukhosi lapha ya so asikwazi ngeke ngishuthi iqiniso ngeke ngishuthi ngamanga but ngathi kwaba nesandla ngokuzwa kwethu
yena uMantombi Dlamini ube kwenjani kuhambe kuhle nango kuzwa kwakho
ya yena ubekwe kahle kakhulu ubekwe kahle akuzange kube nenkinga kwenziwa isiko kwaqedwa umsebenzi
ukukhethwa kuka mnumzana misizulu kukhanya lakho kungathi akuhambeli kuhle abanye abantu ungasela ukuthi wena kuyini ukuzwayo ngokukhethwa kwakhe
vele endaweni zobukho isikhathi esinenguba nombango ngabheka even nakithi ngale kunabanye abafike babangise ngoba ubukhosi into enkulu wonke umuntu ufuna ukuba yinkosi kodwa lo okhethiwe uvele bekubhaliwe kuwill ibaliwe ngubaba uGatsha waseyibaliwe yilabanye bangathi bayakusola bathi iwill lebhalwe lapha kuyona iwill ifekiwe kodwa nje vele ubukhosi bunombango isikhathi esiningi so akungimangalisi lokho
umbuzo wami wokugcina ubona njani wena okwenzakalayo kundaba yobukhosi bakhona ngapho eSouth Africa kwaZulu ukuthi nxa sikhangela okwenzakalayo kutshengisani ikakhulu isifundo esingatholwa eZimbabwe lapho okungakabi lenkosi esikhange esifcotshwe ngokusemthethweni
indaba yobukhosi le ibalulekile especially ebantwini bakithi esibhiliva ebukhosini engathi amanguni so isifundo esingaba khona kubantu bakithi ba especially la esibuya khona eZimbabwe ikuthi ukubambana ungabheka nje abantu beNatal noba nje khona kube khona ukungathi akunakuzwana kodwa ukubambana nenhlonipho nokuba kwazi ukuthi isiko labo liphathwa kanjani so isifundo thina singasifunda ukuthi yikho lokhu ukuthi kufanele sibambane njengabantu bakomthwakazi ma lo sekhethi ukuba inkosi sibambisane naye siqhubekeni siye phambili njengesizwe kungabi nembango le nokuvumela izitha zisebenzisa abantu bakithi ukuthi basiduhlise bathi yelo akuyona inkosi lo akuyona inkosi ngicela sifunde njengabantu bakithi bakomthwakazi njalo siyekeni indaba eyiyo esenza sihlukane phakathi yokukhethana ngemhlobo yeyikhalanga yeyitonga yeyinambiya yeyixhosa yeyindebele singabantu singamandebele sonke asibambaneni okhethiweyo ukhethiwe abe yinkosi asithungamele simhloniphe sithi bayede wena wezulu
ungavalelisa abalaleni
ngiyabonga balaleli sengathi singaphumelela singumthwakazi
lo ke bekungumnumzana Abel Khumalo ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilale
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lonkosikazi Theresia Nyathi isiphathamandla esibona ngemota zokuhambisa ukunhlanganiso elwela amalungelo wabahlali bakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association sicubungula uhlupho olubhahileyo kulezi nsuku olokusilela kwezimota ngenxa yokuthi eziningi azibhalisanga kunkampani yezukho
njengokukhalazwa nguhulumende esithi wenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
Sibe lomhlangano ngoba ama-residents izakhamuzi zakoBulawayo ziyakhala zibahlupho olukhulu okunye okumangalisayo ngezukho le eyaba introduced nguhulumende. Bayakhala kakhulu, amabhasi malutshwane njalo kafiki ngesikhathi. Njalo into ehluphayo, uma ilanga kungela dizili akula muntu abamtshelayo ukuthi namhla idizili kayikho kumbe lingangeni edolobheni. Uzathola ukuthi abantu bazangena ekuseni befika emsebenzini bethe sebephenduka lapho abavela khona. Ntambama akusela lutho. Uzathola abantwana besikolo sebedubeka, omama sebedubeka, labo lezisebenza obaba ngalesi sikhathi basebeshukuluzile. Okusenze sathi kasihlangane nini thina njengezakhamuzi zakoBulawayo, sibona ukuthi kanti singancedisana njani. Ngeke sakhulumisana lohulumende yini ukuba khona khonokhana kwakuvele kukhona ozukuqhuba bekhona ama-private imota lezi ezincane zisasikhona bazivumele zibuyele endaweni lapho ezazikhona. Kodwa labo bananzelele abanini zimota lezi zincane ukuba banazelele uhlupho lwe-COVID lolo lukhona balandele izinqumo zikahulumende. Lalo abakhale ngakho kakhulu izakhamuzi ukuthi into yezukho le eyabuyayo yena uhulumende awaphe amabhasi malitshwane kakhulu okunye okumangalisayo. Amabhasi abathona ngamabhasi abantu abathona ama-private bus. Ama-private buses lawa malitshwane. Uzathola ukuthi kule bhasi okumele iyekhisi kodwa isithwala abantu la. Njalo ungazikhangela lezi mota ezithwala abantu amabhasi la khona zimota ezindala, zimota njalo ezingakhangeleli ukuthi zincedise abantu ngesikhathi. Ngoba uzathola ukuthi lezo mota nxa zifunakala esithi thina ngezezukho zitholakala zona kule xa idizili ingekho kulo hlupho olunye olumangalisayo. Siye njalo sesikhangelela ukuba kathi ngesikhathi sonesi sobunzima ese-COVID kungathiwani uba abantu basile kulesi sifo ngoba lawo mabhasi angaphuzi ukufika. Uzathola ukuthi sokuminyana phakathi khonaphana i-COVID protocols ezikhona lezi zasalandelela abantu sebepakishwa abaphakathi akula sanitization ukuthi babonakale hhayi abantu kanti bangasila kulesi sifo esikhona esimemethekayo. Sivumelane ukuthi thina kumele kubhalwe izincwadi zeuhulumende, zibhalwe izincwadi ziye kukhansili ngoba abanikazi bazonezi imoto labo bayakhale ngibagqoka imanga kuhle. Njalo nxa izulu lisina uzathola ukuthi akula mashedi lapho kugadela khona abantu. Njalo sivumelene thina ukuthi kakukhulunyiswane izimota zibuyele zona ezane zazivele zikhona kodwa kube izimota ezi-good condition ezizalandela layo imithetho ifakwa nguhulumende.
Emgwaqweni lapha kulunjani kathesi uhlupho lolo?
Emgwaqweni kuyaphithizela okunokubangalisayo. Kungayangale ezisa lobhengula ubususiza lapha kubhathi la kohamara esikhona kukuhamara isiphithiphithi kugcwele abantu banyathelana ngoba i-transport kayikho. I-transport le iyaswelakala okunye okumangalisayo. Kuye kulobhula ngale lezi ziyakobo-callback kwafana akumanga kuhle ikakhulu ngalesi sikhathi esikolo zivulu uzathola abantwana balokhu bahuma baye becina sebesuka sebebuyele ezindlini zokubuya amasukusuku. Ishortage inkulu kakhulu yikho kusikhathazayo khonokho. Wabhala into le ezukho kumele ukuthi kuqale abe maningi angaba maningi sokusebenza umsebenzi.
Lithe lizaqoqa nalezinye njalo inhlanganiso ngalolu daba.
Enye yokuqala indaba ezakhulumisana ngendaba ze-transport bakhona abakhethiweyo ngenxa ye-COVID yona likhona kasihlangani sibaningi abakhona abazakuya sibela association kuxoxiswana namanye ama-association ngoba sosipho sote sikukhangeleyo ose wonke umuntu lamaprofesheni afunapha koBulawayo ayakhathazeka.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Theresia Nyathi, isiphathamandla esibona ngemota zokuhambisa kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Singakehlukani-ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Owayengumabhalane wakuqala unsundu wekhansili yakoBulawayo uDokotela Michael Nkanyiso Ndubiwa obhobhe ekuqaleni kwayonale iviki ubekiwe namhla emathuneni eLady Stanley Cemetery kulelo dolobho. Hayi-ke selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekele Mhlanga nesithi asidibaneni njalo kusasa ngesikhathi esifanayo.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.